njengenhlangano isemathebeni Institute for Human Rights sike saba lokuxoxisana lapha kade sibuza khona inkokheli zesigaba ukuthi simi njani isimo sokutholakala kwekhambi le-coronavirus esithi thina i-vaccine. Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho i-vaccine ye-first dose sokulenyanga phosele hafu kwezinye indawo zakhona ingatholakali, kukanti lapho bekunganiqeda kuphela khona sokulenyanga ingekho, ebikhona kwezinye indawo yi-second dose nje kuphela yiyo yodwa kade ikhona. Then okwesibili futhi esikutholileyo yikuthi abantu bayehluleka ukuhamba kuma-district centers besiyathola i-first dose ye-vaccine ngendaba yokuvalwa kwezimota okwenziwa nguhulumende lapha athi khona asebethwala sokunguzubukho kuphela othwala uzulu. Kukanti ungananzelela kulezo ndawo zemakhaya akakho uzukho othwala abantu okuthi kuthuthwa abantu ngabala transport yokuya kuma-district centers abo. Abanye bathe lapho nxa bengenelisi ukugada ama-private lawa pirateayo asedura kakhulu okokuthi i-distance umango ongaba yi-30 kilometers usuchajwa imali engalingana le-100 rand umango owodwa okuthi ukuthi uhamba lokuphenduka kuba yi-200 rand. Njalo futhi baveze ukuthi abalalulayo information epheleleyo ukuthi nxa bengahamba ku-district bangayithola yini i-vaccine, ngoba bayesaba ukuthi uzagada uthole kuthiwa kayikho uyabusufana lomuntu odlalisa imali.
Impumela yokudingisisa kwenu lizakwenzani ngayo? Lizamazisa yini uhulumende ukuthi yathathe inyathelo?
Siyabelane labanye esisebenzelana labo abasendaweni ezithiyeneyo zelizwe esaziyo ukuthi labo hlezi baseduze lomthambo wamandla, labo bangeke ufikisa emphanjeni wamandla kahulumende. Kukanti njalo sike sakuthumela lasephawini lwenyosi Twitter lapho esithintheke khona i-Ministry of Health zatheka lendata ezithiyeneyo zikahulumende labakhokheli bakahulumende abathiyeneyo. Sizaphinda futhi njalo sibe lakho ukukuthumela nge-email kungaza zikahulumende ukuze babe layo l-information. Kukanti siyakholwa ukuthi bavele banayo, ikukhumbuzana nje ngayo ukuthi hhayi lingakhohlwa emakhaya ukuyafikisa i-vaccine, ngoba abantu labo bathi bayimelele khona ngale ezabelweni zemakhaya, kungabi yinto edorobheni kuphela.